sila luhlelo lokurecall ama councillors kumba ama member of parliament abu MTC Alliance. Kodwa lokho sikuzwa kuvela khona lephandle ikakhulu abantu nabahlokozi ukuthi ngabe siya recall abantu abanjengabo Jacobs abanjengabo Jobs Kala labanye abafuna ukuthi ngabe ba recall. Kodwa mfuna ukuthi ngichasise ebantwini ukuthi kulokho kuyindlela yokuzama ukungcolisa iMTC Alliance ubuqotho bayo engathi integrity yayo ngoba iMTC Alliance njengokwazi komuntu wonke ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa avumelanayo ukuthi amalunga onke azahlala engamalunga edale amabandla wona lawo ahambisayo abantu beMTCT abakwa Alliance sasihambise 114 sebesele bebalutshwani manje ngoba abaningi barecall ngenxa yendaba zokuthi baphume egcekeni besithi bona sebelwisa ibandla leMTCT. Yiso sodwa isizathu esingasenza ukuthi sibize umuntu njalo nxa bengaba khona abangaphuma egcekeni bathi hayi thina sesilwisana lebandla leMTCT eliyilo elasihambisa ngaphansi kombutho weMTC Alliance asila mahloni ukuthi sibarecall ngoba lokho kungumthetho silandela usection 129K weConstitution yeZimbabwe otshoyo ukuthi umuntu nxa esephumile ebandleni eyilo elamhambisayo akumelanga ukuthi ayale ekhona ngoba uyabe engasamelanga abantu okuyiba abamkhethelayo.
Akutho lapha dokotela ukuthi uyibona njani le ndaba engani kuthiwa kulabanye asebeyabizwa futhi
ngizoani kuthiwa uMonzo uzondela ukuthi kabizwanga eZambia ngoba kulabantu besadika abamaziyo ukuthi yena wake waphatheka kukhetho njalo ulamalunga awephalamende. So sesebenzisa bona ubudlelwane bakhe lezanu lobo obobudlova ukuthi sokuthiwa uyakhipha amalunga ephalamende ngathathe kangithi President Jamisa watsho wathi hey nxa bekhona abafuna ukugijima lamasela kabagijime lamasela asilandaba labo abantu beZimbabwe bayakwazi ukuthi bavotele uPresident Jamisa bayakwazi ukuthi bavotela ibandla elikhokhelwa nguPresident Jamisa okukamonzoro abantu beZimbabwe bakujwayela ngithi umzori wawayenje laye wadlisana labo Smith waphelela ngapho okumliwo wakhe wamaphepha abakothanga kwafika ngaphi lakho khona okukamonzore walokhu kuyaphelela khona phethuze kuzaka ngapha ngithi abantu beZimbabwe bafundile njalo bahlakaniphile kabaqileki nje ngendlela ezincane lezi ezokuthi umuntu angakela ukubizwa ngouchile imali eZambia usebuya ngapha eZimbabwe chamisa this chamisa that kuyini khonoko abalala ntoni abantu abadala xa wakhangela iminyaka yabo kodwa hey izenzo zakhona ngokijani zinjenjani
baba uDube nazindaba
thina into zepolitics sizokugijimisa amabizo abantu kumbe ukuqakathekisa abantu sesadlula kiso ibandla leMDCT kudala lafonywa ngo-1999 selilibandla eligijima ngomthetho eligijima engingathi li-institution asisaqakathekisi nje amabizo abantu sesikwazi ukuthi impilo kwasasilo babuTswangirai waphuma waba
lotshaaomzore
ngiqedise
ndikopela nomzoreo
ngulalele waphuma ngokusemthethweni kwangena ubaba uMonzora nguyokhokhela ku-MDCT waqhubeka ngesivumelwano se-MDC Alliance esiqiniswe ngama-partners angu-7 akade khona e-Harvest House. So lokho okokuthi kuthiwe abantu bavotela uChamisa ngo-2018 wonke umuntu weZimbabwe uyakwazi ukuthi wayevotela umkhokheli we MDC Alliance kwakungaba kungubani ngoba ekuqaliseni vele kwakungavotelwa yena uChamisa ngabe ubabuTswangirai wayekhona nguwe owayezabe sesikhundleni lesiyana ngabe iMDCT yakhethwa omunye umuntu ongasuye Chamisa abantu beZimbabwe babezazele bezavotela iMDC Alliance sisebenza ngeparty system abantu bekhangela ukuthi ibandla lisebenza njani ngakho labo abathi bona ibhashi lingaze lisale ehofisini sebesala bekhothamela ibhashi ngokuthi libhashi likabani.
Ye, babu Sibanda ngiyena khonapho.
Zwana uDube ikome engaqedi mani zwana ngixwayisa uDube nxa livuna ukumenywa lani kubo South Africa kubo Mozambique kubo Zambia ngale balibize lani bake balibone le zinto ezikhanyayo abantu layo ufukona ukuxokozela into lezingayicozeli so ya nxa lingazinto ezikhanyayo abantu bazalibona ingaba ngomzorewa abantu bazalibiza mzorewa kathi ufuna sibize bani mzorewa lasinjengomzorewa kodwa hayi likhulume kuhle liphenduke ngapha kupresident Chamisa ebukhokheleni babantu obuthandwa ngabantu lizabona ukuthi izinto zenu zingani zalihambela kakuhle abantu bezimbabwe abalandaba la konke lokhu okukhulumayo abantu bezimbabwe bale ndaba lezanu esiyabulala abantu yaqedile izwe 20,000 emathebelele kwezinto engitsho iqede khonapho 2018 yabulala abanye futhi emastriphini eHarare yaqeda khonapho 2019 yabulala abanye kathi sibabelele ukulala abanye abantu bezimbabwe abakuthandi lokho wona ngiuhambe uyedlala ngezanu